abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. I-Girls ithi inani labantu laba likhutshulwa yokutholakala kolwazi lokuzimela, hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo leli nyathela ngu-James Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngineminyaka engu-24, indaba yami ngiqalisela ekuthini ngikhule nginemizwa ethile labanye, ngisizwa ngifuna abantu besilisa. Kodwa asosizathu sokuthi ngazenza, kodwa-ke ngumuntu ozele enjalo izingane ngokubonakala kwami osokuzuthi ngumuntu wesifazane ngowesilisa. Kodwa-ke ezinda yithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi insuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa, kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithamele inkazana. Kodwa wathi sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile, loba nje besakhona balokhu besichothoza. Mina ngkhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana, angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo, kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso se-Girls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osokwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babaningaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana yisakhamuzi sempophoma koBulawayo. Yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izidabane zikhona and ziyanda, ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona, yikho khona lokho. Lama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani, waye abantu abatsha sokungathiwa bathatheka ngakho kakhulu. Nangokwami ukuthi ngumKristu, so ubudabane angibusapoti. Solo utabona semphunga ubona all over lapha laphayana sokungathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala koBulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nga umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nga ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.